Okubhalwe ngabantu be-NPRC kukonfirma one thing, ukuthi NPRC ayisiyo independent body ezalungisa inhlupho zabantu. Iyibhodi ethunywa isigijimi sikahulumeni. Khonoku kuyazicacela, ambona ukuthi into eyimandate yabo yokuthi bebone ukuthi kuyakhiwa okuthula bebe sebesithi amapholisa. Njalo ukuthi kuyebikwa emapholiseni akumisi ukuthi bona benze uphenyo. Ngoba ungakhangela eZimbabwe khonapha ule anti-corruption commission, ulale enye ilokuzeni commission e-corruption futhi layo eyakhiwa ngumongameli. Ama-bodies lawa akhiwe maningi, wonke abe khangele uhlupho olulodwa ngendlela ezithiyeneyo. So mbona ngazathi abakubhalileyo njalo abakuthoyo kusibonisa sobala ukuthi udaba lwe-memorialization, udaba lokudila nombhuqazwe okuyi-commandate yabo, abafuni ukuthi beqondane lalo ngqo ngoba be-conflicted, sebetshintshile from ukuba independent body sebethunywa uperpetrator, besaba uperpetrator.
Kunyanga ezedluleyo like laveza ukuthi lizama ukuqoqa imali ukuze lidinge amatshe amatsha liye wafaka endaweni yalawo atshontshwayo. Luya phambili yini lolo hlelo?
Bengisesilobela kuvike eliphelileyo ngolwesine ngisiyahlangana lezakhamizi sixoxisana ngokuthi kungenziwa njani. Ziyathi izakhamizi ukuthi zilokhu zilifuni ilitshe, sizalibisela. Bengixoxisana lezakhamizi zeBhalakwe, nazo ziyathi ukuthi ziyalifuna ilitshe, sizalibisela, asisoze sime. Kathesi sisakulungisa ngamasenti angikhona ukuthi lilungiswe. Sathi ukuthi sizalibisela sibi lamanje silokhu sisitsho ukuthi amatshe azanjani azabiselwa. Akula muntu ozasimisa, ngeke sama ngokuthi uperpetrator uzabe lokhu ewatshontsha. Bazawatshontsha kodwa as long as ama-survivors, izindawo ezamoshakalelwa ziwafuna, nathi sizaqhubeka siwafaka.